ezinye ingcitshe ezicubungula ezombusazwe zithi balutshwane kakhulu abantu abalolwazi ngogwalo lolu loba bekwazi mhlophe ukuba kulesisekelo sombuso welizwe esethulelwa uZulu ngomnyaka ka-2013. Umqophi Ncube osakhulayo ohlala koBulawayo uthi abatsha abaningi kabalalwazi olujulileyo ngesisekelo sombuso welizwe ngoba babona ingani yikuchitha isikhathi ukubala ugwalo lolu.
Abaningi abazihluphi ngokulandelela imithetho lamalungelo alotshiweyo esisekelweni sombuso. Ukuba ignorant lokhu sikuthola ukuthini abanye bakubona kungelancedo ukuthi babekwazi. Ngokubana kwezinye izikhathi akubasizi, so into engakusiziyo awuvamanga ukuyisebenzisa.
Unkosikazi Sandra Gama, obona ngenhlelo zonke kunhlanganiso esebenza lamankazana e-Girls Table Zimbabwe, uthi amazwi asetshenziswa ekulobeni isisekelo sombuso kungaba yiwo enza ukuba abatsha bengabali ugwalo lolu oluqakathekileyo.
Ukuze bengazi iconstitution singathi kubangelwa ngendlela iconstitution leyi ebhalwe ngakhona. Uyathola ukuthi the language ebhalwe ngayo iba nzima for abantu abatsha ukuthi beyizwisise. As a result bagcina bengasazihluphi ngalo i-document leli. Ekugcineni abantu abayizwisisayo, abantu abayisebenzisayo, ngabantu abanjengamaloya, abantu abasebenza kwezamalungelo abantu.
Unkosikazi Thando Gwinji, umkhokheli wenhlanganiso esebenza labatsha elupane leBinga, eye-Youth for Innovation Trust, unombono ofanayo.
Ulwazi oluthe xaxa mayelana lesisekelo sombuso luqakathekile kakhulu ukuthi ontanga babelalo. Ukwenzela ukuthi bazwisise umthetho, benelise ukuzithuthukisa, bazivikelela lapho okuhlukuluzwa khona amalungelo abo, ngoba isisekelo sombuso yiso esiphethe iBill of Rights yethu. Okwakhathesi lulutshwana lululazi kubontanga.
Loba ngomnyaka ka-2018 uhulumende wethula isisekelo sombuso ngendima ezilitshumi lasithupha ezikhulunywa okusemthethweni eZimbabwe, lokhu kukhanya kungancedanga kangako ngoba abatsha abaningi lokhu bengasazi isisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo okunhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute, uthi kulezi zathu ezintathu ezenza ukuthi ulwazi lwesisekelo sombuso lusilele kwabasakhulayo.
Ukuqala ikuthi abanye bangkhona bafundanga, so abakwanisi ukubala ukubhalwe laphana. Okwesibili ikuthi abantu babhizi ukuhlupheka lokuthi akula msebenzi, so abantu batholala bebhizi bezama ukuphila, abanye bayathengithengisa, abanye bangwavangwava, abanye bayagweja, so kasela sikhathi sokuthi bali constitution ezama ukuphila labantu abakhe. Okwesithathu ikuthi ilizwe leli liloncindezelo.
Omunye osakhulayo njalo esebenza lenhlanganiso ye-National Youth Development Trust, uSichelesile Mguni, uthi abatsha kumele beqakathekise isisekelo sombuso welizwe.
Ngumlandu wawonke umuntu owaziyo isisekelo sombuso. Nxa usazi ulo muntu omusha eceleni kwakho, mbona ngani kuyabe kuyinto eqakathekileyo ukuthi lawe umuthi fahlafahla umazise ukuthi isisekelo sombuso siyini njalo nokuthi siqakatheke ngaphi.
Ugatsha olubona ngezemithetho luthi uhulumende wenza okunenge ekufundiseni uZulu mayelana ngesisekelo sombuso welizwe, okuhlanganisela ukufundiswa kwalolu gwalo ezikolweni zemfundo yaphansi lenkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter lezinye. Umnumzana Methuseli Moyo, ocubungula indaba zabatsha njalo efundisa ekolitshini leNational University of Science Education, uthi ukuze isimo lesi silungisiswe kumele imfundiso yesisekelo sombuso welizwe iqale kwabatsha.
Asithi thina kuqalele esikolo maybe e-primary nje befundiswa okulutshwane kwakhona. Nxa umuntu infundo lokhu ihambe siyaphambili siye secondary, kufundiswe ne-constitution futhi kuye ema-college kuye ema-university, njengoba nje abantu befundiswa nje zonke izinto. Ngoba i-constitution into yomuntu wonke, lobe senzani kumele abeyazi ukuthi thini.
Inhlanganiso e-Youth Empowerment and Transformation Trust ilinganisa ukuba phakathi kwabatsha abahlanu munye kuphela ololwazi ngesisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.